umthetho singathi thina njengeZanu-P F siwuthatha njengokhetho olukhona isikhathi sonke ukuthi vele sabe silungiselele njalo abantu sabe sibatshelele ukuthi kuyini sikufuna njengebandla leZanu-P F singabenzela khona kuyukubakhumbuza ngoba silibandla thina elivelele le-constitution kanye lama-policies aqondane lempilo zabantu. So ngithi kuba lula kakhulu uma loba singena ukhetho.
Ubona zani lizanqoba yini?
Ya, uma vele wonke umuntu eseyangena e-ground uyabe khandele ukunqoba. And esikhandele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yilide kuyiZanu-P F. Uma sisiyangena vele ekhethweni nasingena sinendlela ukuthi abantu sebefundile babona ukuthi ngempelampela ibandla leZanu-P F libandla elimelele abantu alilabuqili kumbe ukuhluphana kobukhokheli obukhona ngoba bekwathi abantu bakhokhelwa njani.
Ye, siyabona njalo kulabanye abayisabayo bathi ibandla leZanu lapha lifuna ukuguqula isisekelo sombuso umongameli ahlala isikhathi eside kumbe aphele ehhovisini. Kambe bangabe beqiniseka khonokho ngokwesaba kwabo?
Into ofanele abantu bayizwise ukuthi thina kuthe ngemva kokhetho lapha asizange sivimbe umuntu wephalamende. Sangena sinjalo silibandla leZanu-P F silenani lama-MPs esilawo. Ukuthe ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho kwangasoze kuvume thina lathi kwaba lithuba lokuthi hayi njengoba sothiwa sesivuyela e-ground endaweni ezithize lathi uthini sibuyele kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqalisweni thina zangasiyala zanga sithi khona hayi sesamashithi amalutshonayo zi-3:30 ayisafuni ngendlela ukuthi iZanu-P F yahlonipha idemokhrasi lokukhetha kwabantu labona sivuma ukuthi abantu bonke bangene ephalamenti kodwa ngendlela le yagcina sibuya bona e-opposition bezisanisa yikho kwenza ukuthi khona kube le ndlela ukuthi kube nalolu khetho lesilwenza kusasa.